Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Zibandlela 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje umthetho ndaba waphezulu weHigh Court unqume ukuba umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chivenga abuyisele ingane ezintathu abesalala zokunina uMary Mubayiwa Chivenga. Namhlanje lusuku lokugcina lokuthi abebandla lamademokrasi bethulele idale lesenethi izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms our confidence in the judiciary.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini weNtumbane kobulawayo owethule idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Last Number. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe African People's Union ZAPU bakhala labemoli kamnumzana Alfred George Bango wesontala eMatobo engizansi eMandebeleni ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra ehamba ngegama lokuthi Truman Mabena obophe ngolwesihlanu olwedluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abebandla lezaphu balahlekelwe ngelinye lamaqhawe alo ngokubhubha kukamuyi umnumzana Alfred George Bango owazalelwa eMatobo ngomnyaka ka-1946 ubhubhe mhla ka-17 Zibandlela njalo ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo kibo lapho adabuka khona esontala. Uyise omncane umnumzana Augustine Dube uchaza ngembali kamuyi.
Ngumuntu osuke lapha esempini ngo-1977. Kuyikuthi ngaphambilini ngumuntu esakhula sonke ezelwe ngo-1946. Ngo-1965 to 1975 wayengu-organizing and recruiting erukutheli zapha. Ngo-1977 wasuke wayeZambia vabo na waba ngumuntu wafikela eNampundu Trust Camp. Esuke lapho-ke 1997 ngo-October waya eLibya esiya for commanding. Then wabuyela futhi eZambia elabanye ababelayo bakhona le ku-training basebehlanganiswa lomkhonto wesizwe. Ngo-1978 wasethunyezelwa eMoscow kwenza i-military training. Then wabuya futhi eZambia eLusaka and wasesiya eChinyunyu military camp for artillery and big guns training. Ngo-79 wasesiya eSalisbury evele Zambia wasesiwa eBinga lapho ayesuka esiba ngumuntu ekhangela sesifaya. Kulapho-ke waba ngumuntu oba integrated ku-National Army. Then liaison officer lapho e-St. Paul's eLupane Brunaberg ezezani lakobulawayo. Ojoyina i-National Army ngo-1981. Then wasesiwa eGinifawl eGweru esisiba kwi-integrated army. And then kusulapho waba ngumuntu wasebenza ku-National Army wasesiba ngu-sergeant eMaswingo. And then wasethunyezelwa esikolo se-infantry kulaphakathi sebenzile khona and wasepostwe futhi elweni still lapha sikhathi eside and he was later posted AKG6 waritha ngo-1995.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uchaze uDube njengendoda emadodeni esithi balahlekelwe kakhulu hatshi njengebandla kuphela kodwa njengesizwe.
Silosizi ngokomrade ubaba uAlfred Bango. Alfred George Bango liqhawe lethe likhule lakhulula ilizwe leli lilibutho lenkululeko under Zipra Forces.
Ubango uthiye abantwana abazukulu lezizukulwane abantu babuthene emzini wakhe esontala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhlanje usuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocrats bethulele idale lesenate izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lweimpeachment. Abebandla lamaRepublicans bazaphikisa okwethulwe ngamademocrats kusukela kusasa loba nje uTrump efuna kwenziwe kusukisela ngumvulo. AmaDemocrats bethesa uTrump umlando wokuchaphaza ihofisi kamongameli lokuvimba ukubana kwethule ubufakazi bokuthi wamisa uncedo lwezikhali okwakumele luqondiswe kwele Ukraine. Bathi kumele asuswe esikhundleni ngoba wayefuna ukuphendla indlela yokunqoba umnumzana Joe Biden akhangelele ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa lonyaka. AmaRepublicans kanye lamagqwetha kaTrump bathi icala eletheswa umongameli lenziwa yikuba wanqoba kukhetho luka-2016. Asebeke bathoniswa ngenjongo yokuba susa esikhundleni phansi kwe-impeachment babalisa umongameli Richard Nixon, umongameli Andrew Johnson, lo Bill Clinton. Ukuze sihlaziye okwenzakala khona manje edale leSenate, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo oyingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Kona kunzima amaRepublican, I think i-partisan politics isinkulu kakhulu. Sekunzima for umuntu even ebona into erongo ngoba liqembu lakhe, so kunzima ukuthi atshintshe umbono or asupport. So amaRepublican amaningi athi well shares ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle, kodwa asibone ungathi enough ukuthi angakhishwa umsebenzi. So yeah, azamile ama-democrat, I think ikakhulu bona i-focus yabo sebefuna ukuphila to i-public abayibona abazovota kukhetho luzayo. So I think most of i-direction enkulu kengxoxo yabo, i-debate yabo isi-directed to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalayo khona manje akusumuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungeleyo ukuba ngupresident.
Ye, kodwa ke nxa ungumuntu sibili ulalele okwethulwe ngama-democrats ungathi ke uthayileni enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndaba la.
Yeah, I think ngimasiye eqinisweni ma ukuthi ungumuntu othanda iqiniso. I think kuchayile enhlizweni, kucacile ngoba bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi no into ezifana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu. Ayivumi ukuthi usebenzise i-office yakho ukuthi uzi-enriche or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya office. So bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi uTrump usebenzisa amandla akhe njengo-president ukufosela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abonakale ngcono ukukhetho luzayo, ezikhuluma kabi ngoBiden onguye omphozayo to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe i-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi indaba yabo bayibekile yacaca, sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokuthi hayi uTrump umoshakele.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 eseWashington DC. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court unqume ukubana umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga abuyisele ingane ezintathu abesalalazo kunina uMary Mbayiwa Chiwenga phakathi wamahola 24. kwethulwe lesi sinqumo kulandelwa umthetho othi abantwana abangaphansi kweminyaka elishumi lasishiyagalombili bahlala lo nina lapho umtshato uqunywa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Christopher Dube Banda uthi phezu kwalokho uthi Wenga akangavimbeli unina wabantwana bakhe ukuhlala emzini wabo waseBorodel lapho okulekheli ayibhalisa edale njengezinye zendingeko edabeni lwakhe lokuthi avunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ipayi. Okwenziwa nguChiwenga ngaphambilini idale likuchaze njengokwephula umthetho njengoba waxotsha unkosikazi kungela ncwadi yedale eyayimvumela ukukwenza lokho. Umahluli unqume njalo ukuba mayibuyiselwe impahla eyathathwa endaweni yamabhizimusi kaMary Chiwenga ye-Orchid Gardens eseDomboshaba kanye lemota ezintathu ayezithathelwe. Elinye lamagqwetha eHarare u-advocate Kudzai Kadzere utshelela umsakazo ukuba siyajabulisa kakhulu lesi sinqumo sikamahluli uBanda.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms
sisiyamukele kakhulu lesi sinqumo ngoba sisibonisa ukuthi silakho ukuwathemba amadala ethu ukuthi akulani ukuthi ulamandla anganani. Umthetho ngumthetho kumele usetshenziswe njengoba uyiwo. Sisibonisa njalo ukuba amadala engasetshenziswa ukulwela amalungelo alabo abangenamandla okuzilwela,
which is the supreme law of the country.
UMary Chiwenga yena ubefuna idale linqume ukuthi uChiwenga abuyisele abantwana phakathi kwamahola amabili. UMary Chiwenga ubemelwe nguTaona Nyamakura kuthi uretired General Chiwenga yena ubemelwe nguadvocate Louis Uriri. Kusenjalo igqwetha likaChiwenga uadvocate Uriri uthi usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa lesi sinqumo seHigh Court edale laphezulu ele Supreme Court. Kodwa igqwetha likaMary uNyamakura uthi alibamangalisi leli nyathelo likaChiwenga ethi labo bazokhweza edale linye udaba lokuthi kulandelwe ngokugcweleyo okunqunywe yiHigh Court. Ngakolunye udaba uhulumeni lezisebenzi zakhe behluleke ukuvumelana edabeni lokwengezelela iholo lezisebenzi ezikumanyano we-Apex Council. Lokho kuphume ngemva komhlangano obekhona phakathi kwezisebenzi lohulumende ngaphansi kwe-National Joint Negotiating Forum owenzelwe emahofisini eKagubi lamhla eHarare. Umgcini sihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uthi lanxa uhulumende abuye lesilinganiso esingcono kulesakuqala lokhu bengasamukeli. Akasatshongo ukuthi uhulumende ukhuphuke waze wayafika kusibanga siphi. Unkosikazi Alexander uthi uhulumende ukhala ngemali ukuthi akalayo bona nganxanye besithi izisebenzi kasanelisi ukuphila ngenxa yeholo elingeneli indleko zabo. Abe-Apex baveze ukuba khona kuza kwenziwa njalo omunye umhlangano lohulumende ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 PM siya ngo-9 ntambama. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwempuphu elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weleMelika uMnumzana Mike Pence uhlangane lomkhokheli wenkonzo yamakatolike uPope Francis esigodlweni sakhe eseVatican, lapho athi imuli yakhe ijabule kakhulu ukutholiswa ithuba lokubonana loPope njengoba iningi layo lingamakholwa esikatolike lanxa yena esekhonza kuma-evangelicals. Uqhamuka komkhuhlane wesihodo sekholela kwe-DRC besatshela ukuba kungahlasela inkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezisenkambeni yamasisi esigabeni sanginyakatho esekhivu. Umgqoqotsho womusha weqembu elimela yele South Africa emdlalweni we-rugby uJacques Menamaba uthi okwamanje bazoqakathekisa ukuqinisa leli qembu ukuze liqhubeke lidlala okwezinga laphezulu ngemva kokuphakamisa inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup. Uhulumende uthi ukusilela kwempuphu yelizweni kuzaba nganeno ngoba usebumbe ikomiti ye task force elomlando ukubona ukuthi impupho ithengiswa ngemfanelo njalo ayisiwa emkambo omnyama. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekai Nzenza othe itask force le ikhokhelwa umkhokheli wakhe umnumzana Raj Modi. Umhulumende uthi ubhadala abagaya impupho imali yama-subsidies bengaqala befakaze ukuthi ngempela bathengisele impupho lanxa bengazithengela umumbo e-GMB kumankampani azimeleyo kumbe kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Thandeko Zintimkhandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Uhulumende lo imvama ulenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziphalitheke kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekuphezeni lezo zinqumo abelazo kube le nkinga. Nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusenzela ukuthi uhulumende kuyalezinto ezinhle kakhulu njengembono kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona. Yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe.
Kambe khona okungehlula kuyini njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza le nhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association, uyabe sebenza le GMB labanye, ingxaki iba ngaphi lapha?
Kathi vele ingxaki kahulumende ezinto zakhe zisilela ngaphi? Zisibele ukuthini ziyakhulunywa banjengomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana ngakula lutho kuza kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayiphambulayo leyo mpupho bayithengisa ngenhlengo ephezulu ey'ndaweni ezithize engathi siyakubosakubona emapulazi siyakubona lapha lasezenziwayo siyakubona ukuthi akunahlelo lukahulumende lokwaphuma sibili zaphuma lapha kuya lanxa izongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampisi kodwa ngokwazi kwethu lohulumende bonabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe luthanga oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqalisa ukuthi bona bazikhaphulele abantu bengazuzi lutho.
Siyabona njalo ukuthi okhokhela li-task force ngumnumzana Raj Modi isiphathamandla sikahulumende layo ngusomabhizimusi.
Kangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayidli ungahamba koBulawayo ezitolo zakhe ema-supermarket ngomunye wabantu owakuthiwa ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-America nangerandi. Ungabuza abakoBulawayo bazakutshela iqiniso lona lelo kuthiwa sisebenzise idola leZimbabwe yena ayethengisa utshwala lokunye kuthengisa athi kuwode nge-forex ngakho uzathengisa nge-forex angithi khona kuyatshengisela ukuthi laveleka ngawaqonda entweni lezi kanti vele khona kufakelwana umphathi ntambo kwehlulani ukuthi kuthathe nje abantu abayibo abazidubo lokuswela impuku ungadingi abantu abangasweliyo yikuhleka abantu lokungenyindlela.
Umnumzana Thandeko Zintimkhandla yingcwethi yecubungula ezombusazwe limzwe lapho exoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Modi ngalolu daba kodwa unkosikazi Nzenza uthi ugatsha lwakhe luzasebenza le nhlanganiso yabasomabhizimusi e-Confederation of Retailers Association, i-GMB, labanye abaphatheke kudaba lokwabiwa kwempuphu, ama-stakeholders, ukubona ukuthi lolu hlelo luyaphumelela.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-Studio 7.
Imuli yombalisi wesikolo seNjube High School obulawayo umnumzana Brian Mutsiba ubikwa ihlukuluzwa ngamapholisa ensitha kulandela ukutshengisela okwenziwe ngabantwana balesi sikolo ngomvulo. Abantwana bedlula ikhulu bangene emgwaqweni batshengisela bethwele iflegi yelizwe lomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa behlabela Ingoma ethi into eyenzayo siyayizonda, umtsiba obaleke elizweni ngemva kokutshengisela lokho. Utshele iStudio 7 ukuthi ubaleke elizweni ngoba ubesedingwa ngabantu abangaqondakaliyo, hatshi amapholisa nje kuphela. Amapholisa abiwa siyemzini wangakibo ehlukuluza izihlobo zakhe besithi zichaze ukuthi waya ngaphi. Asenelisanga ukuxoxa lezihlobo zakhe, kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngodaba lolo.
Well, okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Owesibili njalo abantwana ummo lowo xa abazali belobunzima bayakunanzela, abazali babasebenzi bayakunanzela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayihola iyindawo. Ngokunjalo-ke abantwana kwesikhathi bahambe ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayehluleka lokudla, abazali bayehluleka lokubathengela amabhuku, abazali baye balezikweleti ezikolo ukuthi abantwana baye bayehluleka unika ama-results. So-ke into leyana yenziwe abantwana benziwe, ngibona ungathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lolu esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwakhona ukuthi abantwana bayananzela kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenzeke labana abantwana, izakhamizi yathi ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela laye labona ukuthi ndazimanga kuhle, abona ukuthi siyohlupho lapha eZimbabwe. Ngoba abantwana njalo njengoba besitshela ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba othitsha ngenxa yendlala abalayo ukuthi bahole imali engatho lutho, abantwana bayakunanzelela ezikolo abasafunda ukuya ngawuthi afuna bayazidlalela. So-ke kusitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile, kanti umntwana ufeyile nothi ukuthi yena kenelisi ngenxa yokuthi vele asatholi izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system yele confusion. So-ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo, nxa sihlakaniphile nje uhulumende nxa ehlakaniphile lathi abazali ihlakaniphile, we need to engage uhulumende ukuthi kalungise uhlupho olukhona ezizabo.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo, ungathini ngabo?
Isikhathi esiningi nxa ungenza ulutho nje abantu abangabantwana, normally umntwana uthiwa akahambi imanga. And ngabantu ababekele iqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenziswa, besetshenziswa ngubani abantwana bezibona ihlupho lwakhona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba leZimbabwe lethu esinesikhuluma ngayo, elesizwe ezikhwela zonke insuku amatiya bengafundisi, abantwana befeyila, bafuna ukuthi bayi-downplay. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa silibesisima emaqinisweni, singabantu abaqotho, singabazali abacabangayo, silohulumende laye o-serious ngabantu ababusayo. Bekufanele indaba yanenjube uhulumende sibulala ibano ngokuqotho, angakhayi indlube kuphela, ahle alungise indaba yonke ye-education kwenzethu kubona nanto abantwana baphatha kuhle.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekoBulawayo. Zonke indlela ziqonda enkundleni yeBaba Fields kulimpela viki, lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu omdlalo wenguqu emele ilizwe leZimbabwe. Intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Sasa ngomgqibelo iqembu leFC Platinum lizemukela iqembu leAl Hilal kwele Sudan enkundleni eBaba Fields emdlalweni walo wesihlanu wesigaba sezibaya kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Iqembu leFC Platinum lilomklomelo wodwa kuphela njalo yile elijenye amanye kusibaya sikaGroup B. Isimo lesi sitsho ukuba iqembu leli kaliselawo amathuba okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, kodwa umqeqeshi tshiwalo omutsha uHendrikus Peter de Jong uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe linqobe okwakuqala selokhu laqala ukudlala imidlalo yezibaya.
Yeah, everything is good.
Konke uhamba kuhle njalo silungiselele ngemfanelo. Sesilinde impumela enhle kusasa njalo sikhangelele ukunqoba, ngoba ungakhangela indlela esidlale ngayo emdlalweni owedluleyo esibudlale leqembu leAl Ahly, sidlale kuhle okokuthi mhlawumbe kwakumele sivele sinqobe. Ngalokho ke ngikhangelele ukuba sizanqoba kusasa.
Iqembu leFC Platinum libe ngujiki lobhanqa 1-1 leqembu leAl Ahly yela kule Gibhithe emdlalweni walo olandelwa yilo wangomgqibelo okuyimpumela elithiye lomklomelo walo wakuqala kumncintiswano walonyaka weTotal CAF Champions League emdlalweni wakuqala odlalwe phakathi kweqembu leFC Platinum leAl Hilal odlalelwe kule Sudan nyakenye. Iqembu leziwakatshi linqobele FC Platinum nge-2-1. Iqembu leAl Hilal lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup B lemiklomelo eyisithupha. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Etoile du Sahel, lona ile miklomelo eyi-9, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu leAl Ahly elakwele Gibhithe, lona ile miklomelo eyisikhombisa. Komunye umdlalo weviki ngomvikile sihlanu iqembu leAl Ahli lizadlala lele eTol du Sahel ngensonto. Amaqembu azaqeda ehleze endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya ezine yiwaza adlilela phambili kusigaba sequarter final. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana lele Botswana ngensonto enkundleni eBarber Fields kuhlandla lesibili lomdlalo okudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Iqembu leZimbabwe lingena kulomdlalo livele libhekane lomthwalo onzima njengoba linqotshwe nge-5 kanya emdlalweni wokuqala odlalela kweleBotswana emavikini amabili ayedluleyo. Ukunqotshwa lokhu kudale ukuba obe ngumqeqeshi waleli qembu uGasly Chibuka elahlekelwe ngumsebenzi njalo uLangton Giwa nguye osezibambe esidukwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuwaza Friday silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini wentombane kobulawayo owethula idlalade lakhe lakuqala elesihloko esithi Last Number.
Angikhulumi isikhiwa nge ngevenecu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo Woza Friday. Igama lami nguMike Hove. Namhlanje kuhlelo siloMawiza, yena usanda ukukhipha idlalade elingaphansi kwesihloko esithi Last Number. Ngintsundu mina ngimnyama mina I'm blessed. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Angishabi mina, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Tshela uZulu okuningi ukuthi kahle kahle ngibani uMawiza.
UMawiza ngifana obulawayo uphuma eMtumbane. Amequite artist from eMtumbane.
Kulezi nsuku siyabona abatsha behlabela umdumo wehip hop, dance hall, afro pop. Kodwa wena ulokhu uqhubekela phambili uhlabela umdumo wekwaito. Kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili uhlabela umdumo wekwaito?
Ngikholelwa ngaleli kwaito kakhulu lapho engiphuma khona. Nikho obekuphuma khona iTunes. So sisebancane ngikhula naleli achuze ngishayele emagrosa. I think bangingisayo uthando lwami lokwayida ndingavela khona.
Sampisela sabakhavisela sabaphampisela phela makuhlangene sabagwabisela.
Hayi, siyakuzwa bafo Zulu kandaba. Asizweni inye ingoma kaMawiza elo Tebza uthi easy majita easy.
Majita, easy, easy, easy. Hit a special, easy, easy,
easy. Majita, easy. Ingomega Mawiza, Mawiza. Austrelo kunengi mailana ngale lihlalade bafo.
Last Number is my first studio album. Ngithe Last Number because Last Number ngathi ipetitali isleng sekazi kusho ukuthi something big yabo. Sengamthethi, hey, into yakho le Last Number, it means I something big. Idlalade lami ngibize Last Number because I feel like it's big.
Pull up the cheese dalabeza mukungisa fiancee.
Hayi, siyakuzwa Mawiza. Mthokozo muhle sikuhlelo Woza Woza Friday. Namhla siloMawiza asizwe nenye ingoma yakhe uthi Chipotsotso. Ngikhuluma isikhiwa ngevernacular. Hayi Mawiza, tshela uZulu okuningi mayelana ngale ngoma.
Chipotsotso ngahlangana naye lapho engisebenza khona. Is a soccer idol. Ngisakhula bengimbukele edlala ibhola and all. So I got to know ukuthi yena ube kwansi ukudlala emuva edlalela phambili. So khona kuyana lami, kwamangalisa ukuthi Chipotsotso ule special gift phela. Because ama-players amaningi esiwaziyo ungalitsho nto ithole ityele kwansi ukudlala emuva lidlale phambili. So mina I used that ukuthi okay, lami I can be versatile in my life.
Siyakuzwa Mawiza, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi, phosela amazwi akho okugcina.
Ngitshela izulu leZimbabwe ze like and support. Last Number litholakala e-Art Gallery kumculo khona la ku YouTube then la ku iTunes. Ku Twitter it's at Mawiza Zim, then ku Instagram at Mawiza Zim.
Hayi, siyabonga Mawiza ngokungena kuhlelo. Mthakaza muhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla. Namhla kuhlelo besilo.
oselivalelisa ngoPraxedes Jeremiah kuhlelo lwethu lwalamhlanje.